Unkosikazi Mathuthu olusane lomkhuhlane wemvukuzane yesibeletho okwesikhathi eside. Ngesikhathi ebhubha, ube ngumsekeli kanobhala jikelele wohlangothi lwabesifazana olwe Women's League eZANU-PF. Amalunga aweZANU-PF abeze ukuzonanza usuku lwamaqhawe enkulumane Provincial Heroes Acre aveze ukudana ngokubhubha kwakhe. Omunye wabo ngusiba lukhulu wakobulawayo, unkosikazi Angeline Masuku, uthi bazacela umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amuphe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Umama Mathuthu ngemsebenzi akhayenzayo, sina njengabomama kuyisicelo ukuthi kunanzwe imisebenzi yakhe, ukuthi abe liqhawe lesizwe kuyisicelo njengabomama.
Ilunga lePolitburo leZANU-PF umnumzana Absalom Sikhosana umchaze njengomuntu obelozwelo ethanda isizwe njalo ukudlula kwakhe bebengakulindele.
Ukuhamba kukamama uSithokozile Mathuthu kusidanise okumangalisayo besingakulindele. Sibona ukuthi ilizwe liwelwe liyeze limnyama ngokuhamba kukaMathuthu. Ube ngumama obesebenzela isizwe, engumama othanda ilizwe lakhe, engumama olozwelo, engumama obe luncedo olumangalisayo phakathi kwesizwe sonke. Ngakho ukusiphunyuka kwakhe kuyasidanisa, kusithoba inhliziyo, kusiqeda ulwazi. Sicela ingathi uNkulunkulu engenza izihlobo labangane labo bonke abamaziyo uMathuthu bakwemukele ukuthi uNkulunkulu wenze intando yakhe.
Omunye owaphila loNkosikazi Mathuthu empini bephansi kwevuyo lebutho leZipra, uNkosikazi Judith Ncube, uthi balahlekelwe kakhulu.
Silahlekelwe njengabomama, silahlekelwe njengelizwe leZimbabwe. Siyakhala kunye lemuli yakoMathuthu. Usebenzile, usebenzele ilizwe leZimbabwe. Kuqondile ukuthi abe yingxenye yalaba abalele endaweni yamaqhawe elizwe. Siyakukhalela khonokho njengabomama, ngoba nxa umuntu wesifazana ethe wafaka i-contribution yakhe epheleleyo, siyabe siloyisa ukuthi kazuze laye inhlonipho kumbe ukusekelwa okupheleleyo.
UNkosikazi Molly Mpofu Ndlovu uthi kaginyi amazwi ngesicelo sakhe sokuthi aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe elizangcwatshwa eNational Heroes Acre.
Sina njengabomama sizizwa silahlekelwe. Mina vele kuthi ngithona ngikhuluma ngohloko ukuthi siyakhuluma isithuthi akambe ku-national hero, abe i-national hero ngoba uthoko sisukelayo from Zapu up to where we are today azange atshintshe. Ubaba uNkomo esishiya ezandleni zeZANU-PF sasala sizawusulumama uthoko lumama Masuku. So thina njengabanye bakhe sisebenzelayo kakhulu, siyacela ukuthi umongameli asihloniphe thina njengabomama ukuthi asihambisele uthoko i-national heroes. We can feel very pleased with that.
Umnumzana Andrew Ndlovu, laye omunye owaphila wasebenza loMathuthu, uthi ube ngumuntu okhutheleyo.
Umama Mathuthu umuntu kade esebenze laye khona phela ngesikhathi kule unit eyayikhona. Sasebenza laye ngumama, sibile sasimbona lade ngumama okhutheleyo kakhulu, nokuthi omama lawo babe ngabantu abasukumela phezulu. Kwaze kwafika lathi isikhathi sokuthi hhayi sesiyangikhaya lathi ngabo-2008 izaphu isisenza ukuthi hhayi sisiba izaphu ngokwayo. Basala-ke lokhu bekuZANU besebenza neZANU sebesebenza bengabantu abasemsebenzini kuZANU.
Umnumzana Jonathan Mathuthu umkamui ubike ukuba ubhubhele emzini wabo eHarare lamhlanje ekuseni, ngakho-ke akula okuningi osokuthe kwaphuma ngamalungiselelo womngcwabo wakhe. Umuyi owathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1968 ngenyanga kaNhlangula usebenzele ibandla leZANU-PF ephatha izikhundla ezehlukeneyo lasedaleni lephalamende leSenate kanye lakuhulumende. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.